iresponse yabantu was very good, sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abebekritisiza abo-product bethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya bawajabulela ama-product bethu. Maybe ngingakhuma amafeature nge-company yethu ukuthi kusukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. I-company yethu isungulwe ngo-2019. Yabo besixhase khona i-Axia Revolution. Thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelisane ngalokho esikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Ngase siphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farming okuza kuthiwa i-Education 5.0. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeyenza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu izinteresti yabuya layo chasa yafika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichiliso ake siyenza ukuthi singayisota njani. Njalo bakhinga namafitala amanye ama-dat ukuthi singakwakha lokho kuventa ukuthi i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-products asiphathela wona alungile aclean before singawa-process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho okubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice, but ama-fitshane kasiyifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa se-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiment ethu kungalanhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiment ethu siyayenza ama-experiment njalo njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba siphase igada lohulumende olubizwa kuthiwa i-Greenstrade. Liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngafuna i-exporter kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yebo, yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewathese lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuvikileza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okubizwa ngokuthiwa i-Handy okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla okutheneyo okuthengiswayo, yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya $1.
Sibone imbodlela enkudlwana, zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mils, lama-375 mils amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza-5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silombiyo, silomniyi, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la ama-namnet?
Ama-namnet anta vele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini. Yiyo kwenza kungalisibale kunambitheka okukhona.